Linkuthazo iphume izolo emhlanganweni wobuhlaziya udaba lwenkohlakalo eZimbabwe wona ongenwe ngabantu abedlula inkulungwane ebulenjini be-intanethi njalo oqhutshelwe enkundleni yeTwitter ulawulwa intatheli zindaba uHopewell Chingono. Isisusa salumhlangano luphenyo olwenziwe inhlanganiso yaseMelika eThe Century yona ethi usomabhizimusi olodumo umnumzana kuDakwashe Tagwirei uphethe uhulumende esidukwini njalo ulawula ingatsha zomnotho ezinengi kanti ngaba njalo ephatheke kumisebenzi yenkohlakalo. Impumela yaloluphenyo ikhomba ukuba uTagwirei ulabantu adlelana labo ebhanga elikhulu lelizwe ele Reserve Bank of Zimbabwe okwenza athole imali yakwamanye amazwe kuleli bhanga santando. Kodwa usibalukhulu waleli bhanga umnumzana John Mangutshka usekulandule lokhu kumsakazo weStudio 7. Abakhulume emhlanganweni wayizolo bagoqela isiphathamandla seThe Century umnumzana Peter Robinson yena othe amabutho akuleli akhanya esegxile kundaba zomnotho ikakhulu kugatsha lwezokwemba esebenzelana nalo Tagwirei. Ukhuthaze uZulu ukuthi aphatheke ekulwisaneni lenkohlakalo. Amazwi yakhe agcizelelwe ngesinye njalo isikhulumi unkosikazi Tsitsi Dangaremka yena olwela amalungelo oluntu njalo engumlobi odumileyo. Unobhala jikelele weZCTU umnumzana Jafet Moyo uthi iparlamente kumele iphenye udaba lukaTagwirei lolu kuchaywe iqiniso.
Iparlamente ke ile oversight ekusebenzeni kukahulumende nxa kuyikuthi kulembiko ethi kulo samabhizimisi okhanya ngani khona unikwa ama-favors kumbe uyatshontshela uhulumende imali kumbe utshontshela abantu imali. Iparlamente yumsebenzi wawo ukuthi ke ibisi institute ke investigations.
Umoyo uthi kungenziwa njalo ikomishini engaluphatha loluphenyo.
Sibonile ke South Africa kule zondo commission ekhangelayo ukuthi ubudlelwano kade bukhona phakathi kweGupta family le South Africa abuzange butshontshele yini amakampani kahulumende.
Kodwa usomabhizimusi umnumzana Abednego Pepe uthi kunzima ukuthi lolu daba luhlaziywe ngobudlelwano obukhona phakathi kukaTagwirei lohulumente.
Kakulula ukuthi kulungiswe kumbe kuvezwe ngoba phela umuntu lo ke uvaliwe ugutshuzelwe ke ngabakhulu bakahulumende. So amaZimbabweans kawamanyane abekwazi ukuthi kulungiswe lolu daba asihlanganisene amakhanda siphumuze la amajaha lezintombi abasibusa kusukusela ngo-1980.
Ingcwethi kwezenotho umnumzana Reggie Shoko laye ulombono ohlukileyo.
Singazi sitheletha ikomishini, ikomishini izafika ihlale kodwa bazasitshela ukubana konke lokwenziwa ngenxa yokuthi bazama kwenza ama-sanction busting. Ngumuntu zonke ezenziwa nguTagwirei izinto ezazenziwa i-reserve bank ngesikhathi sikagona.
uTagwirei ubengatopi ucingo lwakhe kanti lo mbiko esimthumele wona ubengakawuphenduli. Isikhulumeli sikahulumende unkosikazi Monica Mutswangwa laye ubengatopi ucingo lwakhe. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington, yimi uNtungami Linkomo.